ama youth e-triple-C bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela uhulumende ukuthi ebayenzele konke. Uhulumende sebacreatele i-environment ukwenzela ukuthi labo benza amabhizimusi abathuthukisayo. Bona bafuni bamelele ukuthi simelela lelo langa lapha uhulumende we-triple-C azangena khona. Yikho ukuthi ilizwe lilunge, yikho ukuthi izinto zethu zisihambele. Kodwa hatshi ayisikho. Ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli. Kodwa bona bavala amehlo, bavala nendlebe ukuthi abafuni ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga. Sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yabulawayo crow iyarivitalizwa kathesi sokucreatwa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi. Ithi bayalima bethi belima okutshiyeneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower esiba yi-cooking oil. Kuyenzeka lokhu kusegcekeni ama-youth amanye seqalisa ukungena umsebenzi amanye azangena. Sile mayini njalo khonapha njengizela isebhinga kuthiwa yi-Mutshiso Coal Mine isanda kuvulwa layo. Abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo khonapha ku-district. Abanye bathiwe amabhoti amankalakazi amabhoti ohulumende abalezeleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise. Khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga. Kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa. Hamba ewanke lapha eMakhelwane ama-power station maningi, ama-power station asevulwa. Ukhangele eChibu khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa ikho lapha eChibu. Thina khonapha eBinga sibe senzela igwayisha ngani demo sikalakata yedamu sisicele thina kuhulumende ukuthi hayi eBinga futhi amanzi la sihambe straight ekoBulawayo futhi eqala ethelele lapha eBinga siyenze i-irrigation yethu silime. Abatsha babhizi kwathesi bagijima gijima badinga insimu besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti. Kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke laba ababe-triple-C laba futhi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abatsha abangekho kubandla le-ZANU-PF bathi mhlawumbe labo ababulelo bandla bathola ukudla okuvela kuhulumende lokunye yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi i-ZANU-PF ithi silinika ukuthi lina liyezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu le-ZANU-PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekahulumende. Abasakhula abaku-ZANU-PF bathola umbono owe-ZANU-PF bathi bebone ulungile bagijima labo badinga labo ongabaphilisa. Bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo njalo okuthiyeneyo. Akula okhiwa yi-ZANU-PF. Abe-triple-C basibabonayo bayesaba even ukuyothatha izimali kumabhenki bathi ngokwe-ZANU-PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. Abe-ZANU-PF kathesi kungathiwa kule msebenzi evukayo sebegijima abe-ZANU-PF be-aplaya bezingenele umsebenzi. Yikho kwenzakala eBinga ayavula amakampani ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena umsebenzi. Ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ikholi isanda kuvula eyinye eLubimbi iyenza kathesi iyalungiselela layo ukuthi ivule bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala ku-district kathesi abanye baphiwa ama-outgrower scheme i-Kotko belima besenzela izimali zabo. Abanye babalima umumbu ngakhambe indawo yabo lusulu besupply province yonke idla ivele eBinga bazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uhlangani lo engimtshoyo abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. Abe-ZANU-PF bayagijima ngoba bahlakaniphile bayazi ibala lithi indigenization, bayalazi ibala lithi empowerment, bayalazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi abe-triple-C babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele i-TPC asizivuse. Sabaze ukukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni asikhangeleni nikhale seceleni akubancedi. Sebefunda umuntu ezabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala, hambani lisebenzelana nabezanu PF liyakhe ilizwe lonke labo ngaphe Dinga sithi muze tubeleka mwibia tuyagebia inyika yesu mupatu wakamba nyika iyakwa abeni bayo.